Kusasa ngomgqibelo kulemidlalo emine njalo enkundleni yemandaba iqembu elihlezi phezu kwengalane le-FC Platinum lizadibana leqembu elihlezi emsileni wengalane ele-Border Strikers. Iqembu le-Chapungu lizemukela elenkezi Platinum Stars enkundleni ye-Ascot. Kuthi enkundleni ye-Rufaro iqembu le-Cape United lizanqikelana leqembu le-ZPC Kariba. Ikanti iqembu le-Cholocho lizemukela iqembu le-Dynamo senkundleni ye-Barber Fields. Iqembu le-Dynamo lihlezi kundawo engajwayelekanga engalaneni yemiklomelo. Njengoba likwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo lize lihlukana lomqeqeshi uPaulo Silva ngenxa yokuba lisehluleka ukunqoba. ULloyd Mutasangwe oseqeqesha iqembu leDynamos njalo umdlalo wakusasa uyabe ungowesibili kunguye ozibambe esidukwini. Ngesonto iqembu leHighlanders lizemukela eleHarare City enkundleni yeBarber Fields njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akpey uthi abafana bakhe kumele befunde ukungayekethisi umdlalo uze ufike komlindo uyacina.
Actually for us we have to concentrate 90 minutes long and
kumele sifunde ukukonsentrate umdlalo uze ufike emaphethelweni ngoba iqembu ebesidlala lalo umdlalweni owedluleyo ithole amathuba amaningi kakhulu loba lehluleke ukuwasebenzisa.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu leMutare City Rovers lizemukela iqembu leChikenini enkundleni yesakuva. Lo uyabe kungumdlalo wakuqala abafana beChikenini beqeqetshwa nguRaman Kumbo yena othethe isikhundla sikaJoey Antipas osesiyasebenzela iqembu leyamaZulu weleSouth Africa. Iqembu leTriangle lizadibana leqembu leBulawayo City enkundleni yeGibo kuthi iqembu leHwange lizemukela leHowmine enkundleni yeColliery. Abezemidlalo bathe gwaqa edolobheni lakoBulawayo lapho abazoxazulula khona isimo sezemidlalo elizweni. Lolu hlelo luqale namhla esikolo semfundo yaphezulu eseBulawayo Polytechnic njalo luzaqhishwa ngesonto. Umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane ukhangelelwe ukuvula lolu hlelo okusemthethweni kusasa ngomgqibelo. Kuzakuba lezikhulumi ezehlukeneyo eziza kupha imbono yazo ngesimo sezemidlalo kanye lamasu okuthuthukisa lolu gatsha. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanje.